Ukhipha mfundo solwayo ngwenya uthi abanye bazalwa belayo insumpa kodwa kwabanye imila sebekhulile.
Lokho baba kuthi ngesikhiwa iskin tag kumbe insumpa. Kuya ngokuthi insumpa lezi ezinye umuntu wazalwa elazo kumbe zitholakala emhlobeni yakibo. Insumpa vele ezizabe zinjengophawu lwakibo umuntu uyabe wazalwa lawo ephuma esiswini. Kuzokuthi insumpa ezinye eziyabe zikhona kuyabe kungamawodzi. Lezinye izisumpa ezinye esiphuma umuntu vele esengumuntu omdala ubone lawo usuphunywa kunye kuyabe kungamawodzi. Yikho sisithi nxa kuwukuthi insumpa le iyakuhlupha ikakhulu le engani iphuma kathesi iphuma engani ibuya ngamandla ikhula kokuphela kumele uyebona odokotela abazakutshela kuhle ukuthi insumpa le ayinandaba kumbe kumele kuthathwe ezinye iindlela zokuthi kwenzwe ibiopsi iyekhangelwa ngaphansi kwemicroscope ukuthi asonsumpa engaba into embi.
Udokotela Ngwenya uqhubeke wathi ezinye insumpa zilakho ukubangela umkhuhlane wemvukuzane yesikhumba.
Okunye ngesilungu baye kuthi ngama-moles, ama-moles la ayenela ukuthi abe imvukuzane abayithi cancer nxa yekeliwe ahlala isikhathi eside. Yikho kuqakathekile ukuthi umuntu nxa elensumpa nxa wazalwa elayo injalo kumbe kunguphawu lobuhlobo bakibo bonke abantu bakhona belensumpa bazalwa belensumpa hhayi zingeke zihluphe nje bayamele ukuthi bazikhangele kuphela ukuthi azikhuli ziya phambili kodwa insumpa eziphumayo umuntu usengumuntu omdala kumele zikhangele.
Udokotela Edwin Mzingwane Sibanda uthi insumpa ziyelapheka ngakho abantu bengasabeli khatshana. Uqhubeke wathi insumpa zibangelwa ligcikwane elibizwa ngokuthi yi-human papilloma virus HPV. Imvama ziyaziphelela kodwa i-HPV vaccine ingasiza ukuzelapha. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Mthulisi Nare uthi unazo insumpa njalo azibuhlungu kodwa zikhula mbijana mbijana.
Insumpa ngilazo ngaphansi kwelihlo eceleni lesandla sokunxele. Hayi mina kazingikhathazi angila nkinga lazo zithule kuphela zigcijile njengenalithi zilokukhula mbijana mbijana azikhuli ngokuphangisa.
Unkosazana Sharon Gumbi ongumongameli wenhlanganiso ebona ngabalebala elimhlophe e-Princess Safety Foundation uthi ilanga libangela ukuthi iningi labantu laba babe lensumpa.
Lo mkhuhlane uyathi affecta uya-affecta abaningi bethu abaphila le albinism njengoba sikhangele ukuthi kakhulu kanganani nxa silapha eZimbabwe sikhangele indawo yakithi ngapha eMathebeleland kuyatshisa kakhulu ilanga liyatshisa kakhulu so iskin yethu sikhangele ukuthi njengoba isensitive kangaka kuba lula ukuthi si-affecteke ama-sunburn agcina esenzisa insumpa kwabanye ethi nxa yenza insumpa leziyana zibe ziningiyana.
Ugumbi uchaze ukuba insumpa lezi zilemihlobo ehlukeneyo.
Zilomhlobo zilemhlobo etshiyeneyo omunye okuthiwa ngama-moles lo mhlobo uyenziswa yikuthi khona nxa umuntu ethile waba le sunburn then bese kurisulta sokuphuma insumpa etshiswe lilanga bese kusiba le nsumpa. Insumpa lezana zigcina ezinye ziyaguga nje zingapheli emuntwini zibe luhlupho ahlala elalo olwenza ukuthi umuntu angabi comfortable then ezinye zigcine zibumbana zisenza i-skin cancer. So kuyasihlupha nje kuyayenza ukuthi umuntu aswele i-confidence nxa uhamba kwabanye ulezi nsumpa leziyana abantu babe kukhangekhangela nje uswele ukuhlaliseka uswele i-confidence lawe khonokhu umphesen nje eze umuntu kuba kubi nje you feel very uncomfortable.
Ukhuthaze uZulu ikakhulu olebala ukuthi adinge usizo kusasemasinya engazibona ephuma loba eyodwa njalo balakho ukubancedisa. Abezempilakahle bagcizelela ukuthi baningi abantu abahlaselwa zinsumpa elizweni kodwa bayaphuza ukuyadinga usizo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.